ngiyaphumelana laye ngoba abantu lanxakade bengayithembi njalo lanxakade bengathandi ukuthi bayisebenzise akula ngenye indlela abangayenza ngaphandle kokuthi bayenze ngoba ungekela ukwenze njalo akula mali ozayithola. Uyabule mali ngathi $500 e-bank, uhambe ebhenki ebhenki bakunike only $100. So usuza kwenzani? Usucabanga ukuthi kuyebhadala izikweleti nje wenzeni ayikwani. So usuza kwenza ngithi noma kumele ngithenge i-grocery yabantwana, wothi njengoba sele-$100 lesikhwameni, ngihambe ko-TM ngiyesebenzisa ikhadi lami lokuthenga. Ngithi njalo indawo eziningi izo zebhenki siyakhosela ukuthi babe nawo amakhadi. So sikwanisa ukuthi uhambe sithi council, uhambe ezesa uye bhadala ngomunye ikhadi. So ayisukuthi lokho kuba nokumehluko sobe nomehluko, kodwa ayisukuthi abantu bekuyinto abayifisayo. Bebenginolwazi lwakho, but ngiyathemba ukuthi ngenxa yokuthi kusimo sezinto besingavumi sesibenze baqalisa ukunazela ukuthi hayi uyasebenza kungcono kulokhu uzama ukuvukela nsuku zonke ukuthi uye layina ebhenki uthole $100 ngesuku zonke. Ngomthatha yona le-$100 ubususenza-ke lokho okunye ngokubhadala ngekhadi, ubuyele sufuna lokho ungabe ufuna i-cash.
Yona imithelo efakelwayo nxa usebenzisa ikhadi leyi kayiphoxi uZulu na ama-bank charges?
Angithi ama-bank charges bathe benze njalo i-reserve bank yangenela ngokuthi iwehlise ifaka umthetho owehlisayo. Kuyamenza kodwa-ke I think ngenxa yakhonokho ukuthi kwabhalwa kwafaka ukuthi kumele ehle ukuze abantu basebenzise iplastic bag.
Siyabona ukubana endaweni ezinye ezifana lemaphandleni lamadolobho amancane imitshina yona le yokusebenzisa amakhadi ingani kayikho. Ubona njani udaba lona?
Okwasizensuku ngibona endaweni eziningi sezilayo imitshina yona le. Emaphandleni ngeke ngekho, but emaphandleni ezele nje ubona bebevele beyisebenzisa iplastic money to a certain extent ngoba bavele besebenzisa yikho keshi kakhulu. Khonokho i-money transfers izabasebenzisa kakhulu.
Ngokubona kwakho ubona ungani ukusetshenziswa kwamakhadi lokhu kwenze ukusilela kwemali kwaba nganeno?
Ye, ngibona ngokubona kwami kwenze impilo yaba ngcono ebantwini ngoba besokusitsho ukuthi akusela sikhathi sokuthi bayelala imali ebhenki njalo sokusitsho ukuthi bananzelele ukuthi hayi impilo iyenzakala, wanelisa ukuthenga, wanelisa ukwenza konke ofuna ukukwenza ungathwalanga imali eningi ngesijumba esikhulu. Njalo kuyancedisa ukuthi ungalahlekelwa imali ngoba nxa uthwele ngesijumba, isijumba singalahleka, uyasulahlekela. But nxa usebenzisa iplastic money ungalahleka ikhadi, awuluzi lutho.